Iqembu leLenders liphakamise inkezo yeThibuku kwakuqala selokhu lomncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuchayela ikwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanyanga ngesonto. Umgadli weqembu leLenders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguyohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe leqembu leLenders kumncintiswano walonyaka wenkezo yeThibuku. UDube uvuke esegana kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulitshayela emambuleni phose nsuku zonke, okumenze yagcine ekhethwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isicoco seThibuku ngesabalandeli baleli qembu, bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu yabona. I think yabona indaba esifuna as Highlanders family yabona. I think ikapu le yabona mina ngidedicate to ama Highlanders supporters. You are just atel athi since day one yabona. Since tournament eqalisa bonke kumele sibe ukuthi sibe yabona sibalwele ngenkathi lesibesenzela. Mina into engingayitsho ukuthi ngibonga ama-teammates ami ngiwancedisayo ukuthi ngenze iphokomezo.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali yomncintiswano walonyaka, iqembu leHighlanders linqobele iDynamos nge-1 kanyaka kusigaba sakuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba se-quarter final litshayele FC Platinum nge-3 kanyaka, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leBhosso litshayele ZPC Kariba nge-1 kanyaka. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla bahlangene Dube, laye uthe ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBhosso, bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle sasihlanyelayo sisiphe izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela iPSL ama number akhona uzananzelela ukuthi iHighlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona ukwedlula bonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco ukuza lethuba elokuphatheka umncintiswano we-CAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika yikho ukwenza iqembu leHighlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola, ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Afrika, iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi amabili lanhlanu 225,000. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.